Sithe sethule umbiko sithole usekelo olumangalisayo kumaZimbabwe wonke umhlaba jikelele. Labantu abangasekela ibandla lethu baningi abasifonelayo labasikhuthazayo, kodwa ke bakhona njalo abasekela ibandla elibusayo abafonayo besethusela, bethethisa, bethuka lokuthumela imilayezo yokwethusela. Okunye kwakhona sebesifisela lokusihambisa kwagoqonya. Umfanekiso wesibili u-episode 2 ka-Al Jazeera sibhizi siyawubhekile ukuthi sikhone ukwethula umbiko ozalandela. Siyathembisa uZulu, siyathembisa wonke uZimbabwe ukuthi masiqeda ukubona lo mbiko sizanika uZulu wonke umkhombandlela ukuthi sisuka lapha sesiyaphi. Thina njengeZaphu salwela ilizwe, salwela silwisana labantu baka-Enisment, sanqoba. Singabantwana bamaqhawe njalo asethuke, asilavalo. Siza kubonisa lokho kuZulu lomhlaba jikelele ukuthi esekuthembisileyo siza kugcwalisa. Sizalwela ilizwe lethu elalwelwa ngobaba bethu, abafa behlupheka, labaphilayo baphila impilo yodubo. Siza kuveza lokho. Sizacela abalandeli bohlelo behlale bemamele belinde umlayezo olandelayo. Nyabo,
liyakholwa yini ukuthi kwenzakala? Ngoba siyabona abaningi abafanekiswa laphana bethika besithi bona bakwenzanga lokho, njalo yena umnumzana Angel wazakala ngokuthi ngumprofethi esithi wayevele kwazi ukuthi zayenzana.
Hayi, umbuzo wakho dadewethu wokuthi siyakukholwa uyisimanga kakhulu, ngoba sibuka umfanekiso, ividiyo, abantu bezivumela mgceke ukuthi bayatshontsha, bathatha igolide, bathatha umnotho welizwe beyothengisa kumanye amazwe. Imali yakhona ingasizi wena lami ezibhedlela, isiza bona nemoli zakho. Bayavela kuminye imifanekiso eminingi bebonisa iy'cathulo, iy'moto ezidulayo, la imali mbali, inqwaba zama-US dollar. Bembuluzela kuZulu betshengisela ukuthi bona banothile. Nxa kunomuntu ongakholwa lokho, ongakholelwa ukuthi laba bantu izigangi zokuqedisela, izikliwe esihlala sikhuluma ngazo, benakulanto ozayikholelwa empilweni. Thina siyakwazi, kwaqala kudala kusasele umgabe ongupresidenti, kuyaqhubeka khathesi, kodwa sokuqhubeka ngesinye isiqubu esesabekayo. Ngoba lowo ngumongameli okhona uphathisana labo laba bantu, benza abakwenzayo ngoba banikwe amandla lencwadi zokusebenza nguye lo mongameli.